Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-9 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo lomhlahlandlela ozalandelwa nguhulumende webandla lakhe alibana lithe lanqoba kukhetho imanifesto oluthembisa uZulu okumqoka empilweni.
Kuyinto enhle ukubana athembise abantu, kodwa ungakukhangela okuhlekisayo ukuthi kanti njengoba esefika ekuphetheni kokugcina kwekampeni yakhe ubehamba ethembisane abantu.
Ngokusuka kukhetho, umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora owaphiwa imali edlula izigidi eziyisikhombisa 700 million Zimbabwe dollars uselahle imali ezinkulungwane ezingamachumi amabili US 20,000 dollars. Silengxoxo lo Senator Khalipani Pugeni, ilunga lebandla lakhe.
Uphiwa imali kahulumende yokuthi ulungiselele ukhetho, lufuke ukhetho, wehluke ukurejista abantu, uzuzirejista wena.
Sizalethulela ingxoxo lomhlabeleli uVusa Mkhaya wethule ingoma ayihlabelalo Freddy Madamara Gwala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu njengensukwini ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkundla.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo lomhlahlandlela ozalandelwa nguhulumende webandla lakhe alubana lithe lanqoba kukhetho imanifesto. Imanifesto le ithembisa uZulu okumqoka ukugoqela ukuvuselela umnotho, ukusungula imisebenzi, ukuthuthukisa impilo zabantu beZimbabwe kanye lokususa imisebenzi yokuphathwa kwenhlelo zikaZulu ezidinga amaphepha eHarare eyisa eGweru lapho athi azavula khona isigodlo esikhangelane lalumsebenzi i-administrative capital ngesiNgisi. Ugwalo lolu luthi njalo phansi kukahulumende we-CCC abafundi abasoze babhadale imali yemfundo ye-primary lase-secondary nitsho le mali yemhloliso ama-examination fees. UChamisa uthembise njalo ukuthi uhulumende wakhe uzakhwezela izisebenzi iholo ukuthi ziphile kuhle. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzasungula inhlelo ezilohlonzi zokunakekela abantu abagogekileyo kanye lasebeluphele. Ngakolunye uhlangothi, ibandla leZANU PF lona lithi alisoze lethule imanifesto ngoba lisithi imisebenzi yalo yentuthuko elithi lizisungule eminyakeni emihlanu ephelileyo iyazikhulumela yodwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyinto enhle ukubana athembise abantu, kodwa ungakukhangela okuhlekisayo ukuthi kanti njengoba esefika ekuphetheni kokugcina kwekampeni yakhe ubehamba ethembisane abantu, kodwa uma ethembise umnotho onzinzileyo, ethembise ukuthuthukisa impilakahle yabantu, simtshayela ihlombe.
Yebo, uChamisa usethulile imanifesto yakhe, kodwa siyabona ukuthi iZANU ithi kayisoze yethule imanifesto yona ngoba ithi imsebenzi kaMongameli Mnangagwa iyazikhulumela. Ungathini ngalokho?
Lokho kwenziwe iZANU lenze ubuntu ngoba izethembiso ayiselithembisile, Beli tembisi le siviri la tembisa kudala siba le blueprint ezinenye kakhulu okunye engxenye okwenze bangabe layo kathesi ukuthi akusela umuntu ongababhalela siyakwazi ukuthi umuntu owabhalela ngumfoka mlevu so umfoka mlevu njengoba engekho babe sebecatsha ngokuthi imisebenzi kamnangagwa imisebenzi kamnangagwa kodwa emuntwini sivili ophila ikakhulu kulomkhono welizwe lemandebeleni ngiyibhode ngiyemfika egwanda ngiyemfika echolotsho ngiyemfika elupane ngiyemfika enkayi hayi angiyiboni imisebenzi yangkhona ngoba kulamgwaqo kathesi ungangena u-false road izingozi zodwa ngenxa yomgwaqo ofileyo ungangena usiye echolotsho i-distance okuze uyihambe nge-1 hour 30 minutes uyihamba 4 hours ungaphuma ngomgwaqo wenkayi i-158 kilometers uyihamba 5 hours so mbona ngazathi uma kungathiwa umnangagwa evotelwe ngemisebenzi yakhe emuntwini ophelele ekhanda bekungala sizathu sokuthi emvotele ngaphandle kokuthi umvotele nje ngokuthi uyamthanda kodwa ngemsebenzi hayi ukumehlula umuntu kamlimo kumehlule uzehlulekele sivili ukuthi ngaphandle kokuthi abamvotela bayebethanje bandla kodwa masiya ngemsebenzi hayi kangikholi ukuthi laye uma ungambuza ngiyakhumbula laye last year ekhuluma esithi hayi lingivotele laloba kungekho esesikwenzile ezitholo ngakho umlomo kodwa lisivotele so kangikholi ukuthi abathi evotele ngemsebenzi bayibona ukuthi yiphi leyo msebenzi akula nto ayenzileyo
umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora sibona ukubana usephumile kulolu khetho ekhala ngokuthi kaphathwa kuhle iZimbabwe Electoral Commission. Ukuphuma kwakhe lokhu ubona kuphathisa izanu, kuphathisa i-CCC kumbe awubone kuletha umahluko?
Ukuphuma kukababa uMonzora kulezi ntezi okuzitshoyo. Kucho ukuthi ungenile amathuba akhe wabona engekho kungabe kungokunye kwangikhona ngoba sibona abantu odelabo iningi labo baphuma bajoyina izanu kumbeni kuyabe kubonisa ukuthi playing field ayikho fair kangikwazi ukuthi sizathu sakhe esibambekayo kakhulu yisipho ukuthi vele ungenile sebonta amathuba akhe mafitshane njalo ngemva kokulahlekelwa ngabalandeli kumtshengise khona ukuthi hayi akula ngenye indlela azanqoba ngayo kumbeni kuyabonisa ukuthini la othi ekhangele wabona ukuthi i-playing field izekhi ekwenzayo kumbeni okudingakala ukuthi abantu bethole amathuba afana ukuze bencintise kabakuphiwa.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso yebhejuli likaZulu njalo ehlaziya ezombusazwe. Kunjalo nje ngokusuka kukhetho umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora owaphiwa imali edlula izigidi eziyisikhombisa i$700 million Zimbabwe dollars uselahle imali ezinkulungwane ezingamachumi amabili US$20,000 ngenxa yokusuka kwakhe kukhetho. Sixoxe lelunga lebandla lakhe uSenator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakala kubandla lakhe.
Uzokhumbula ukuthi ngicabanga kwakungu-2019 or-2020 kule audio le engarekhodwa ngixoxa labanye bami yasigcwaliswa umhlaba wonke ngikhuluma ukuthi ha-a lo baba into le ngekayiyenelise so ukusuka kwakhe ku-confirma le nto engayikhuluma ngalesiyana isikhathi noma abaningi nje bekubone sokulate bevume sokulate ngangingakhulumi ngoba ngimzonda ngangingakhulumi ngoba ngithanda umama Makhuphe ngingafuni ukuthi athathe over from mama Makhuphe ngangikhuluma ngoba ngibona ukuthi inhlanganiso yabantu abaningi abayifelayo abaningi baphelwa ngumsebenzi abaningi basala bezintandane bethonelwa abazali ngama bread winners abaningi manje bayizigoga ngenxa yomzabalazo lo inhlangano lo ye MDC so akwaba inhlekisa nje ukuthi kuthathwe inhlanganiso enkulu kangaka elomlando omkhulu kangaka lomsebenzi omkhulu kangaka kuphiwe abantu nje abayenza ongathi khona iku actor kwakokubuhlaya nje comedy kodwa ke sesilapha sesikhona bazothi ukukhetha abulami yana into angikhuluma ngangiyibonile ukuthi iza la
manje abalandeli bebandla sokuzamele bevotele liphi ibandla umkhokheli webandla esesukile kukhetho.
Ah, lo mbuzo phela asuma ukuthi babe khona abantu ababengamvotela angiboni abantu beZimbabwe ungababona ngathi abayazi into abayenzayo ungababona ngathi bayiziphukuphuku kodwa bayazi into abayenzayo kakhulukazi lo bengazami lokuba bribe izami ingcolo ke yambe ba bribe ngama rais lawa ebese ba threatela lokuthi izobakhupha emhlabeni bese sithini bese beyivotela ke bese saba elanga lezo zinto ababe zitholile nalezo insuku manje bangenanto abanika yona phela uyabona bekukhona abanika yona wabona ngendlela abakhupha khona uDr Khupe wayibona i-tribalism inkulumo zakhona yonke into yakhona nje sengikhuluma kithi ngapha komthwakazi hayi bengicabanga ukuthi kwekhona ozomvotela even nakho nje iZimbabwe yonke ilizwe lonke angiboni
bakhona abanye abathi sokusobala ukuthi kwenziwe nguMonzora kukhomba ukubana usebenzelana lebandla lezani PF kungakho liqiniso yini
lokho umsakazi akudingi ukuthi abantu betshona begesa ukuthi ngamanga oliqiniso uzokhumbula unyaka odlulileyo okhulumela umongameli welizwe uGeorge Tshalamba wazikhulumela ngokwakhe ukuthi bakhupha uDr Khupe bafaka uMonzora ngoba becabanga ukuthi kule set of skills alazo angazenza ukuthi akwazi ukuthi message yabo it gets through siyakwazi ke ukuthi kuthi ukuthi badala because kwakukhanya vetakalayo leyo set of skills namanje nje kunje so uhlulekile akukho umuntu ade emfuna yikho ukuphuma nje lokho esifaka zonke lezi zizathu izaba nje kwehluleka lokho akho kwehluleka kwedlula lokho ikuthi nje abantu bakithi ngesinye isikhathi bayadlaliswa nje labo bavuma ukudlaliswa ngumuntu mangabe ube ngumongameli wenhlanganiso okwedlula iminyaka emithathu kwedlula 3 years uphiwa imali kahulumende yokuthi ulungiselele ukhetho lufuke ukhetho wehluleka ukuregister abantu uzuziregister wena dukuduku usubona ukuthi ake ngikwazi ukugijima mina ngingela abantu abangisekelayo ngoba ayikho possible into sujika sosithi ngiyaprotesta uprotesta against bani wena ukwazile ukuziregister.
Hello ke nguSenator Khalipani Phukeni ilunga lebandla leMDCT imizamo yokukhuluma lomnumzana Douglas Monzora yehlule kodwa izolo utshele intathele izindaba ukuthi esinye sezizathu ezibangele ukuthi akhalale ukhetho ukuthi uhulumende walale imali evela eEuropean Union ezigidi ezintathu zamaEuro emele iphiwe abavotisayo kumbe ama poll agents ngesikhiwa. Ngusenjalo ibandla leCCC lithi lokhe lithwele nzima ngokwalelwa imibuthano ngamapholisa enkayi. Ngesizwe umsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathebelele North umnumzana Jabulani Hadebe.
Ukwenza kwamapholisa kuyadanisa. Sasibhale incwadi sibazisa ngokuthi sifisa ukwenza i-sports tournament enkayi sports arena eceleni kweprison yenkayi. Amapholisa asebhala incwadi besiphendula besithi i-tournament yethu esasihlele ukuyenza nge-Saturday 5 and Sunday 6 ayiphumeleli ngenxa yokuthi abanikazi bemaground bayalungisa amaground abo bayekwenziwa ama-renovations. Sahamba sakhangela sa ukuthi ligceke nje akula ama renovations ayenziwayo kodwa amapolice abasivimba ukuthi siyenze i-tournament. Lokhu kuyadanisa kakhulu ukwenza kwamapolice.
Umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukufika khona ngapho enkayi, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Umongameli Pastor Nelson Chamisa uzabe khona ku rally enkulu ezayenzelwa enkayi North kusasa Wednesday 9 August. Ngithanda ukukhuthaza abahlali bendawo ukuthi babuye ngobuningi babo lalawo bahlasandle nesigwe bazokuzwa umongameli ephawula imanifesto yethu njengebandla leCitizens Coalition for Change. Ngixolise abenkayi South ukuthi abasoze bafinyelele enkayi North ngenxa yokuthi amawadi awenkayi South akhatshana lakhatshana njalo akhatshana lenesigwe. Njalo njengebandla sizaqoqa inhlelo ezayenzelwa enkayi South lapho ubukhokhelo buzabuya buzophawula njalo imanifesto yebandla leCitizens Coalition for Change.
Njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa eke wafika khona ngapho, libone njani uhambo lwakhe njalo kukhona inokubambekayo akukhulumileyo?
Bebelethuba elihle kakhulu bokuthi basebenzise umgwaqo wakithi njengenkokheli zebandla leZANU-PF kodwa bona bakhetha ukubuya behamba ngendizamtshina. Sebefikile njalo bebelethuba elihle kakhulu ukuthi bakhulume esibhedlela sakithi esingela X-ray le moshare le 15 years ingasebenzi. Bebe lethuba elihle kakhulu ukuthi bakhulume nabantu abasebenza emahofisini kahulumeni abavele eMpumalanga. Bachazela abantu bakithi ukuthi indawo abantu bakithi bengaqashwa emahofisini kahulumeni. Bebe lethuba elihle elokuthi khona bakhulume ngokuthi izikolo zakithi ababalisi ngabantu abangenelisi ukukhuluma ulimi lwabantu abethu abafunda ezikolo zethu njengeMathebeland laseNkayi. Bebe lethuba elihle njalo elokuthi khona baxoxele abantu bakithi bakhulume ngezimuli ezahlakazeka ngesikhathi seGugulawund. Khathesi abanye babechisela imizi ngesikhathi seGugulawund, abazali bahle babulawe, abantwana bahlakazeka, abanye bahambe ngale, abanye bayale. Ngikhuluma sokulezimuli abangaziyo ukuthi abafowabo bodadewabo baqonda ngaphi ngenxa yokuthi lolalo wayesebaleka ezama ukuthi azincedise ukuthi angabulawa. Bebe lethuba elihle njalo elokuthi bakhulume ngezimuli ezadilikayo ngenxa yokuthi obaba basebesuka bechiya onkosikazi labantwana besiya kwemazweni asemaduzaneni kubo Botswana la kubo Zambia la kubo South Africa besiyadinga amadlelo amahle. Ezinye imuli kwahle kwaba yikuchitheka kwazo. Bebe lethuba elihle ukuthi bakhulume ukuthi bazancedisa njani lezo muli ukwenzela ukuthi zihlangane. Akulanto ebambekayo abayitshiyela abantu bakithi ngaphandle kokuthi abantu bakithi sebelesigudo sebegijinyiswa izisu ngenxa yenkukhu ezasezibonakele ezazinikwa abantu khona ngale. Njalo babe lethuba lokuthi bakhulume ngabantu bakithi abanye abafela engozini yomgwaqo bevela eBhinga. Ibhasi yaba le accident emgwaqweni le emibi engazange ilungiswe ngenxa yombuso omubi weZANU PF. Akula ngitsho lenkokheli eyodwa yeZANU PF yakhulumayo ngabona labo abantu abalimalayo kuleyo ngozi yomgwaqo.
Lo ke ngumsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebelele North umnumzana Jabulani Hadebe. Imizamo yokukhuluma labezanu PF yehlule.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe esiphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi uphenyo oluqhutshwe yinhlanganiso ye-Public Policy and Research Institute luveze ukuba abantu abaningi kakhulu abayisilinganiso esi-77% eZimbabwe bafuna inguquko kube lohulumende omutsha. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi abedlula amachumi ayisithupha abazonda uhulumende baselizweni ukuzohlola ukhetho bevela kwamanye amazwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7. Ngitshona njani badala, ngiyalibingelela umhlaba wonke nje lonke izidayi qhubanini umsebenzi ngiyawuthakazelela kakhulu. Into nje umama lo osuke ku-AMDC esiya kuzana, hayi, muntu kaThixo. Muntu kaThixo lamanga amakhulu kakhulu sibili, akulantuthuko eyenziwa yizanu lamanga. Singabe yazithulela kungcono, ulandise isikhathi esingakutshela abantu amanga into engayisiyo, no? Ayisikho sibili, intuthuko oyibone kuzanu yiphi? Wenza ukuthi kule ntuthuko izanu le ntuthuko lawa akhuluma ngamanga njenga angadingakali ukuthi ngabe uyasitshela wona kumbe uyatshela abantu. Akulasisindo kukhuluma izanu akulalutho. Qiniso lihle, akulanto eyenzileyo. Abantwana bayahlupheka abaningi kakhulu elizweni, kukusuke abahlupheka kakhulu. Into ekhuluma vele ayilasisindo, zithulele nje kuphela. Akula muntu ongakulandela lokho. Wena ubususwele ukuthi ungaya ngaphi, kuliphi ibandla. Wathi ngcono uhlanze amahlanzi ubuye wadla. Dlana amahlanzi lawa usubuyele kuwadla ngawakho konje, akusadingi thina kiwo labantu baseZimbabwe, akusabadingi lokho. Thina esikufuna ingqubekela phambili kuphela zwi. Ilizwe lifile, alilana lilana ngenxa yezanu. Konke nje okubona kuthenihlikilile eZimbabwe ngenxa yezanu kuphela. Nombuso wabo wobusela bengalandaba labantu, bengalandaba labantwana bafunda beqeda izikole abalamsebenzi, bayahlupheka abantwana. Ona obabona bephumelela abantwana basekhaya, hayi, zithulele muntu kaThixo. Nyabonga kakhulu okhuluma ngenguSibanda. Kwale kutsana sambe siyevota bantu bakaThixo lo yonke nje jikelele uZimbabwe yonke.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Olibulisayo lapha umntalo Khumalo, elana eGoli bakwethu. Hayi ngakho ke lapha ke yile indlela enzakalayo lapho ngendaba zokhetho. Bayakhala abantu ku opposition ngaye umfana lo uJamisa ukwenza kwakhe. Ukhuluma iqiniso kuhle eZimbabwe akusena opposition party. I-opposition nje ayikho total ngoba oJamisa laba emini bangama opposition tambama bayizanga PF ever since ngesikhathi sekhulu kushaywa ikhulu bemnika igunya lokuthi abe nguye umkhokheli welokuzeni abe ngumkhokheli we-alliance wala ukuthi kungenziwa ama-reforms. Ukhetho wahlukaludliwa khonapho, ukhetho kaludliwanga manje. Uya manje uyazi ukuthi njengoba engenzanga ama-reforms izani kumele ibe le-upper hand. So kuza kuba inhlanhla, inhlanhla yamaSwazi ukuthi maybe awine 30% kulolo lukhetho lolu. 30% kuzaba inhlanhla enkulu, inhlanhla inhlanhla already ukhetho nje seluluzini. Izani lama ingayekela nje ukukhampeyina sengawina loku ingakhampeynanga ngoba akuna opposition. So abantu nje bangukuzihlupha ngabojamisa. UJamisa nje yizani zani u-P F ngoba ubuka into eseyenzile kobulawayo, umonakala awenzileyo kobulawayo ukuthi ungakanani, ukuthi umkhulu ongakanani. Iparty yake yabidwa ngumuntu oyedwa lama spokesman party yonke, political party yonke. Hayi ngiyabonga.
Hey, linjani linjani Mahlabo Zulu baka Studio 7, alibingelela imufo kaKhuphe mbuya ekhezo kwamanje ngilapha eRone lapha badala Sulusizi ngabafana beJwane bebesishaya ingoma ezimnandi. Hayi Sulusizi kakhulu simadolonzima, sazi ukuthi siqalise ngapi siyecina ngapi. Hey uSathane yazi uyafika noma yinini. Hey sibonge imthandazo kulabo abaphiphileyo, siyacekisa imthandazo ukuthi baphike labo babe right. Hayi Sulusizi danile sidabukile phakathi komculo kade umnandi kangaka.
Livuka njani balalele labasakazi baka Studio 7? Hawu siyabonga kakhulu ngeyifikelo leyo, sihlala lisithatha lisibeka khona straight lapho kwezeka khona izinto. Hayi simzwile ke uDouglas Monzora ukuthi kasangeni kwi-election noma elazi izizathu zakhe, kodwa isizathu sakhe esikhulu uDouglas Monzora akala support. Ngitsho vele angazi ukuthi vele singambala sithi ukubonile ukuthi udlalisa $20,000 yakhe. Kubuye lo mama lo kumbe lithe ngubani maphosa lo oye ku-MDC Alliance lana liganyani nje lifuna ukudla nje ngoba bathi bebona after i-Supreme Court judgment le yangena yadala inkinga kunkinga zonke ezenzeka ku-MDC Alliance yagcina kuphuma kusiba i-CCC. Wakhetha ukuba lo Monzora ngoba yena wayefuna ukuba eloko esidla ngokuba yi-member of parliament. Manje senqoma izano angathi ungena ezulwini. Kodwa into emnandi ngakhona izano mhla ka-23 siyayikhipha ke, asazi ukuthi uzobe income kuphi. Uzoqala ukuba futhi esebuya ngoba liganyana uzobe sefuthi esencoma futhi ngapha ku-CCC njengomuntu ofuna ukuhlala ekhoti. Kodwa at this time yeke kulunga. Ya
bingelele enkundleni into litsho kanjani basakazi? Okhulumayo ngumantyeza. Hayi yezwa basakazi, olindwe maphosa ukuthi bathi sebengene eKhenani uthi yena waphuza ukungena kuzano ukuthi aye kudla. Intuthuko abakhuluma ngayo thina siyazibuza ukuthi kanti intuthuko abakhuluma ngayo kuphi. Njalo futhi uma kuyukuthi ngempela abantu izano bayayithanda, isizathu sokuthi bahambe betshaya abantu ngesani, isizathu sokuthi befoste abantu ukuthi bahambe betshaya izilogane zabo ngesani, isizathu sokuthi kubulawa abantu kunini abantu besifa befela into zombusazwe, uma kuyukuthi ngempela iqembu elibusayo abantu bayalithanda liyabe libulalelana abantu, umbuzo ukhona lapho. Kambe ngempela ungathi abantu bekuthanda kodwa uhambe ubatshaya ukuthi bekulandele wena ukwazi ukuthi bekuthanda? Lalokho esihlala kukhulunywa ngakho ukuthi umuntu engayenza nje okuyi-1 kilometer efaka ithara uyagibela entabeni amemeze ebantwini ukuthi sengilenzele lokhu ngalokhu. Esikunanzelelayo ukuthi angazi ukuthi laphana uyabe senzela abantu i-favor yini ngalokhu uyabe yenze i-1 kilometer efaka ithara. So kuza khulunywa umnyaka wonke ukuthi khona bayenzela abantu, asoqinisa lelo kusukela le kungakafika independent abantu bezano vele
bayathanda ukuhlala ukuphila ngodlame, bayathanda ukufosta abantu ukuthi bechaye slogan zabo. Kodwa ngithemba ngelilanga kuzaphela.
Hawu Studio 7, ngiyabingelela abaphathi bohlelo, ngibingelele bonke abalaleli yonke indawo. Mina ngingenela ukudabuka, ngidabuke kakhulu ngengane zakithi. Kakhulu insimbi zeJwane, yho ngiyalila ngiyakhala. Yini okwenzakala eCholocho bo? Okuhle akusifanelanga yini Nkosi yami? Nkosi yami akusifanelanga yini okuhle? Lathi siziphenya ngekatala emnandi, lamagama amahle, le milayezelo ebesiyithola. Singomama siyakhala, siyakhala ngabantwana bakithi balale ngoxolo. Engathi bengayithola indawo yokulala baphumule, bayibekile indawo yabo ebandla. Siyabonga abasenzele khona. Nkosi be nabo lapha bakhona, nabazali. Amen.
Hayi, siyabonga abalaleli bethu. Leyo ke bekumlayezo yena elisithumele ngapha ku 12024650318. Siyabonga, lingathuki ke balaleli, likhulumeke liphikisana nje imbono kodwa lingathuki.
Salibonani. I-Islanders yasungulwa ngo-1926 nabazukulu bakalobhengula u-Albert Lorotz. Yikho sesithi khona nekamachovana ekamzilikazi, ngoba yasungulwa ngabazukulu bakalobhengula u-Albert Lorotz ngo-1926. Beyibiza bethi Lions Football Club, and then yasitshintsha ke yaba yi-Islanders ngokuya kwesikhathi. Fred Gwala umhlabeleli engikhule ngimlalela kakhulu, ubedumile kakhulu eZimbabwe, luke edumile nakhathesi njalo umlandeli we-Highlanders. Kule ngoma yakhe ayivulayo ekhuluma nge-Highlanders. So ngathi ngisenza ingoma le, ngacabanga ukuthi ngubani umuntu engingamfitha ukuthi sihlabe lesonto. Nasengibona ukuthi uFred Gwala njengomuntu engikhule ngimlalela kakhulu, njalo ngimlandela, engaba i-right candidate yokuyabahle bavumela phezulu sibili wathi hhayi uyafuna ukuthi sisebenze engomeni le, ngoba i-Highlanders uyayithanda njalo uyayilandela. Isiginci zitshaywe ngumthalisi Molo ekobulawayo, nguye oproduce ama-instruments engoma esestudio sakhe kobulawayo.
Hayi Choman,
umculo uyatholakala ku wonke ama online stores, uyatholakala ku Spotify, ku iTunes, uyatholakala ku YouTube, uyatholakala ku Amazon, njalo yonke indawo. Nxa umuntu engangena online adinge afake ibizo lami uVusanikhaya lo Fred Gwala, Highlanders enamachovana. Depending ukuthi usebenzisa iphone mani kumbe usebenzisa ikhompyutha bani, bazakwazisa ukuthi khona itholakala ngathi, but iyatholakala zonke indawo. Siyenze isiqiniseko ukuthi wonke umuntu enelise ukuyithola. So far i-feedback inhle kakhulu. Ngesandile yezayo izabe itshaywe BF ingoma, ama-players e-Highlanders bazayisebenzisa ukungena ngayo e-stadium xa bedlala ama-home games. Lokhu kukhulunywe ngu-chairman we-board e-Highlanders. Kungijabulise kakhulu ukuthi khona i-board isilalele ingoma bayi-approve ukuthi khona bazayisebenzisa njenge-anthem ethi xa kudlalwa ama-home games e-BF. Umculo lo siwenze emoyeni, ngoba mina ngihlabeleli abathi ngesikhiwa i-tour musician, so bengisendleleni uFred Gwala ese-South Africa, uproducer esisebenze naye okobulawayo. Sayenza sayihlanganisa sisemazweni amathathu achini ukuze ihlangane kuhle. This day ukulula ukuhlanganisa umculo nxa wonke umuntu ekwanisa ukungena online kulama platforms asebenzisayo ukuthi sisebenze, sikhulume, sibonane as if sisonke siyamndawo. Ama platform anjengabo Zoom ayabelelisa khona ukuthi khona siyenze lokhu abathi conference and no rehearse or record as if sisonke nasingekho sonke.
Ngovusa mkhaya ke lo obexoxa ngengoma yake entsha yeHighlanders esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.